Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Wanamukela ngenjabulo kustudio 7 ngesonto mhlaka 17 kuMpandula 2023 ngoKwesithupha. Endabeni zethu namhlanje.
Ngizwe namnandaba uzahamba khona le elivele elenkungu kumbe iyenzi lokhetho olungahambanga kuhle.
Umongameli Emmerson Mnangagwa kukhangelelwe ukuba uza kuya kwele Melika kwinsukwana ezilandelayo emhlanganweni we-United Nations General Assembly.
Kulusizi ukuthi labo abathi bawina bahlukumeza abantu, ama-MP ethu ayabotshwa, amakansila ayabotshwa, abantu bayabotshwa. Injongo yokuzama ukuthusela one, okwesibili bafuna ukuthi babe le-2/3 majority.
Uqhubekele phambili ukukhahlanyezwa kwabaphikisa uhulumende. Zalethulela ezamasiko, ezabatsha, ezemidlalo, zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuba uza kuya kwele Melika kunsukwana ezilandelayo emhlanganweni we-United Nations General Assembly. Iziphathamandla zikahulumende zalile kukhuluma ngenani labantu azahamba lalo, zisithi lokhu akutsho lutho ngoba kumele ahambe labazamvikela, abaphathintambo benhlangothi ezitshiyeneyo labanye. Umnangagwa ujayele ukuhamba labantu abaningi emhlanganweni ye-United Nations General Assembly engenwa inkokheli yamazwe omhlaba wonke jikelele. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele umnumzana Joyce Ngwenya, ingcwethi kwezembusazwe okunhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions.
I-United Nations njengoba siyazi ukuthi inhlanganiso yakhona vele nge-diplomacy, iy'nkulumo zakhona azandanga ukuthi zibe zinkulumo ezidinga ukuxabana, kodwa yena u-Emmerson Mnangagwa umzana Mnangagwa uzahamba khona le elivele elenkungu kumbe iyenzi lokhetho olungahambanga kuhle olwakhulunywa ngama-reporters lana i-SADC ne-AU ne-AU. Kutsho ukuthi vele iyasaqondane lezinto ezimbili njengokubona kwami. Okokuqala, into yama-sanctions yase ziphele ngoba ebeyilokhu sengakhethwa ama-sanctions akhishwe. Okunye kuyabe sekhuluma ngoweZambia esithi khona hathi akulunganga ukuthi amanye amazwe angenele ezindabeni zamanye amazwe, sasuzaqembe aqambe negama, kodwa ngiyazi ukuthi izakhuluma ngakho nje futhi kanti indaba abantu bengavumi ukuthi ngakhethwa ekhethweni elu-free and fair.
Kodwa nasikhangela khonoko ukuthi angene emphakathini akhulume, akumlulazi kumbe kuyamenza ukuthi ahozwe ngabantu, kungabe kuzahamba njani?
Hawu mfowethu, lapha asikhulumi ngelizwe kumbe ngomongameli kumbe ngeqembu elilenhloni. Ungazinandelele vele nxa kungathiwa khona into yokhetho kayihambanga kuhle, kunokuthi yena athi yena hayi kungona ukuthi kulungisisa. Uyabe sedinga izikhonza kube sezithethisana labantu, sedijima sesiyathaya i-inauguration. Kutshengisela vele ukuthi ishoni kazikho ngumuntu lwana ovele sengingene ehlandeni lokuthi kasalaleli mina, akusezi kwethuse ezihambela nje njengomuntu okungela khona nkinga. Hayi, lo vele sesimazilezishoni akula
ye. Kodwa siyabona njalo u-Antonio Guterres onguye obambe i-United Nations wamenzela mhlophe ukuthi unqobele, ngakho-ke nxa ebuya khona ngapha phela inhliziyo yabe mhlophe nke, akunjalo?
Ye, phela njengoba ngisitsho lapha mfowethu ukuthi into ye-United Nations angisho bona vele inhlanganiso yomanyano, asithi sibe kwazi engxenye amanye amazwe e-SADC ayabe khona lawo le-South Africa. Ukuthi uyenzele umuntu amhlophe akutsho ukuthi uyathakazelela. Angisho njengoba nxa umntwana engazamela kungadalwa umntwana yamenzela amhlophe. Mina vele angiboni ngathi into enhle ukuthi wenzelwa amhlophe United Nations ukuze bamhuge vele bakhulume kaye bahlalisane naye phansi. Lokho vele kuzakwenzakala.
Kodwa uyalalela yini ababekhuluma?
Ngaye uyalalela into ekhulunywayo, ngaye vele kusukela ngomnyaka ka-2018 laphana wayevele ezalalela abantu abayemtshela ukuthi hhayi kungabile kulokhetho akube lehlanganiso yomanyane, kodwa yena waqinisa intamo kunje sohansela abanye asebenza lawo vele bayakhalakhala kalaleni ubuchole bakhona yibo obusingemsenkingeni esikuyo khathela.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcweti kwezombusazwe njalo ukuhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions. Ubexoxa ne-Studio 7 eseHarare. Kusenjalo abakubandla le-Citizens Coalition for Change abaphikisa impumela yokhetho oluqhutshwe kweleZimbabwe ngoncwabakazi bathi bakhahlanyezwa libandla elibusayo lamapolisa. Umnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, uthi bathole amagabha avuzayo.
Kulusizi ukuthi labo abathi bawina bahlukumeza abantu, ama-MP ethu ayabotshwa, amakansila ayabotshwa, abantu bayabotshwa.
Khonokho-ke okukhuluma ngakho baba Mafa, kwenziwa kuyini?
Injongo ngeyokuzama ukuthusela one, okwesibili bafuna ukuthi babe le-2/3 majority eParliament khona bezatshintsha i-constitution. Okwesibili yikuthusela abantu ukuthi kungaba le-rerun noma kube le-new elections, abantu sebethuseli baza kwesaba ukuvotela ibandla abalifunayo. Okwesithathu yikuthi, okwesine yikuthi vele injongo yezani ngabona sidliwe, iyasebenza udlame, sikubonile kunkomo, sakubona kusithole, sakubona kumzorewa, sakubona kutekele, sakubona kundabaningi sithole. Yikho-ke istrategy yona labayenzayo yiyo yokuthi abantu bathusele, bangathusela sebezayekela ukunakana bacine sebevotela ibandla lezanu ngenkani. Konke lokhu kutshengisa ukuthi akuzinzanga eZimbabwe, abantu bazathola nzima kweminyaka engu-5 uma kungaguqulwanga. Ngalokho sithi abantu abazinze ngenxa yokuthi okungaphiliyo kuyahlola. Siyabonga.
Umnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumele se-CCC. Kodwa umnumzana Malaki Nkomo okubandla leZANU-PF uyakuphika lokhu.
Ama-elections abuyile, kwaba lokhetho, ukhetho lwenziwa, kwaba nempumela yokhetho. And umuntu engathi abantu kade bekhangele ukhetho yi-Zac. I-Zac yatsho ukuthi asabenqobile ngobani. U-president wanqoba, kuma-MPs bangena ama-MPs beZANU-PF, bangena ama-MPs ve-CCC. Uma ukuthi ukhetho lungahambanga kuhle, ama-MPs ayi-CCC avumelene ukuthi bahambe e-parliament. Ayinto bafikile e-parliament ngale, bathi bona labo sebengama-MPs ngokhetho okade lukhalo yi-Zac. So ngaleyo ndlela mina mbona ngani ukhetho solubuyile lwadlula. Esesikukhayelele thina ukuthi kuye phambili yikubana abantu bathuthukise ilizwe labo, abantu basebenze, uhulumende osebunjiwe aphiwe ithuba lokuthi aguqule impilo zabantu ngendlela ayibona ngazo. iZANU-PF ivele kulibandla elikhandele impilo zabantu ukuthi abantu kufanele bazisebenze, abantu kufanele ukuthi bazise ukuthi baselizweni labo bakhulisiwe njani.
Ye, siyakuzwa kakhulu baba Nkomo. Kodwa laba-ke abakhahlanyezwa libandla elibuzayo, lalaba abacatshangela ukuthi basebenza lebandla likamongameli Emmerson Mnangagwa, uhamba njani kona?
Okuningi-ningi lokhu okuthi abantu bethuselwa kumbe abantu batheni, imbona ungani uma kunomuntu ethusela omunye akuhanje kuyobikwa emapholiseni. Abantu laba badingwa amapholisa, njalo uyabe engasuthisekanga kumbe ngokwenzakalayo. Sinama-courts ukuthi uyahamba kumthethwandaba, uvunyelwe ukumangalela umuntu okuhlukuluzayo. So ukuthi sezaphambanisa ukubuswa kwelizwe ngendlela ukuthi kulamanye abakhonayo nayo, hhayi, ngibona ngani mina kimi ozinye izinto kuyabo kungafanelanga. U-referal kashaya impembe ukuthi isikole nansiyana singenile, u-referal fwe leyo mpembe ukuthi ayichaye, nguye onemvume ukuthi lisiyana yisikole. So thina njengeZANU-PF asizanga sizirefurele, kwaba khona i-Zac eyayikhayelele lolu khetho, yakhipha njengoba njilo ama-MPs ukuthi nanga ama-MPs nangu-president. So namhlanje ngasokuya abantu bathi khona bona abasuthiseki, abasuthiseki ukuthi kukuphi, kade ufanele kube njani. So thina esikukhanele ukuthi ilizwe iZANU-PF siyibusa kweminyaka futhi yona le engu-5, abafuni ukukhanele ukhetho asikhanele ngo-2028.
Umnumzana Malaki Nkomo lilunga lebandla leZANU-PF ubekhuluma le-Studio 7 esevela Bosi esabelweni seMatherini South. singangeni kusigaba esilandelayo sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Sefika phose inkulungwane ezilitshumi lanye lengxenye 11,300 ababulewe zimpophoma zamanzi kweLibya kulandela ukuna kwezulu lesikhukhula. Kubikwa ukuba kudabuke amadamu amabili akhukhule imizi labantu esigabeni seLibyan Red Crescent. Bathule nzima abantu kwele Morocco okube lokuzamazama komhlaba ngeviki ephelileyo bajabana labantu abafika phose inkulungwane ezintathu. Kwezamasiko namhla usithandekile Mhlanga we Studio 7 uxoxa lonkosikazi Patricia Shabalala okuchasisa ngohlelo lwakhe lokweluleka abafana, abantwana abadlwengulwayo, intandane lamantombazana asakhulayo, intombi zomhlahlandlela ezibonakale zihola amabutho kumcimbi wokunanza inkosi umzilikazi kamashobana ngempelaviki ephelileyo.
Ngizosungula uhlelo lwamantombazana ngabona sokulambe kakhulu ukudlwengulwa kwabantwana bese ikhathi kube nguye umntwana oyintombazana ozifaka ekudlwengulweni. Ngabona futhi isiko sesibalezele kakhulu sathatha amasiko abanye abantu angafundisa abantwana ukuzivikela nokuthi bazi ukuthi bazivikele njalo lokuthi bahloniphe sengaphindi njeba lapha lalapha. Ngatho futhi ngibone ndiqabe baqabise besesebancane so bathi umthente ihlaba usamila ngihle ngibafundise ngibatshengise ngendlela zokuphi ukuthi bazibambe njani bengaphungula kuvela amazili amaningi ngoba mthethe yasezibeni umntwana eyintombazana akumelanga phonge uhambe samanqa yeeteti le sekunjani sephonge ubambana lalobaba kunti ha ngase ngithi hhayi amasiko laphathe kahlezi
liphathisana labazali babo lo mphakathi na
abanye bathunyelwa ngabazali babo ukuthi macha gogo nomphakathi wabakho akuthi gcineke abanye omamaka abakho basebagweti kangaphi khona besazweni gogo ngithi abantwana basebeke kani ngiqeda ukuzigcineke khona umfundiseke ugoqele mama sivumelane kakhulu siyabakhuthaza abantwana abasabekuteka siyazama ukuthi sibancede kakhulu ukuthi babe zempilo zabo ezinhle nabethesha indenzela umuzi wakhe kumbuya ngapho engahlukumezekanga nabethesha ubukhulu abazali abaningi bathokozeleka kakhulu bathokoza mama sibabonile nampobani bona laba abadlenise asabandlukule sibadlabo sabona kaba abangahlonelwanga sibafundisa ukuthi baphaphame njani la nabanye babo siyabancede ukuthi sibabuyeke esiningi abe ngoba ngasho sezenyanya ashaka sezifaka yedwa kaphana ngokwazeke yayilokho kunjalo
njengoba lilondoloza lentandane bakhona abangabafana labo balezabo yini isifundo
ye bazazi isifundo zabo kakhulu siyabathiya bahlanganisa labangamankazana bakhulumisane bafundisane labo bashetane njalo kwesesikhathini enhlanganiso esasezinyosi labanye abantu abadala banjengejeimlaneni babuye bazobafundisa bebatshengisa ngokuthi ngabe bayabuya nje babezane ngabafaka bafaka
Kahle kahle kuyini okokuhlanganisa lamasiko kangaka ukuze uwalandele usungule lolu hlelo?
Ya mina ngizenyaka nje lamasiko lawo ngithande ukuthi ngibuye besimeni sami ngingalahleki ngingaphumi kwakaliphi lokhu ethiwa kade i-identity ukuze ngenze kuhle emhlabeni. Mina ngingumama olambela ulenseyi lakhulu ngithanda isibindi sakhe owaze waba impi yokucina yomfazi. So mina ngizenze umathaya ugogo bezikheni ngibe zikheni ubamoyesizwe sikamthwakazi abanye beni bangiza bathi umamoyesizwe umamoyesizwe sikamthwakazi. Ngithanda ukuthi ngibuyisele ngibeke ndini lomuntu ngilondeka ukuthi isizwe sethu kahle sinethise emasikweni akhe.
Sikuzwile kuvidiyo uthukuthele usithi uzala inkosi njalo kungenziwa njalo esigodlweni senkosi kusitsho ikhansili yakoBulawayo. Lalingakhangelelanga yini ukuthi kungenzeka lokho okwenzakala koBulawayo?
Ye ngizali inkosi abantu abami mina ngigogo inkosi abantu ababili bomazali inkosi obathabalala omavuso abadakotela omthimkhulu omazali inkosi ngichaka nesigodlo sami siyana ngoba ngiyami imizwa kaphaka ngizongikhuluma khona uwo esasisebenze senkosi imizwa yenkosi izinyozi yenkosi hhayi zekeithulisele ngempela mangibize ukuthi kungenzakala ngakufaka khonokho ebantwaneni bami bekela ukulalela ngabasokusekwenzakala khonokho engingakusini ngaphinda mani kodwa yenzakuhle
lo unkosikazi Patricia Jabalala olwela ilungelo loluntu wexoxa econgweni lo sithandekile mhlanga we-Studio 7.
Babe lobo
sika sizwe ezokholo lesikristu silontukamela inkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungamili nkomo lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphatheleni mfundisi
ngingabe lingani bazalwana abathandekayo kumagumbi amana omhlaba lapho elikhona sibonga sidumisa siphakamisa igama likaJehova ngokusilondoloza ukuze kufike usuku lwanamhlanje singabaphilileyo. Namhlanje-ke sizakhangela incwadi kaNehemiya chapter 2 siyakubala amavesi amathathu kuphela. UNehemiya utholakala eTestamenteni elidala. Sizabala-ke sisukela kuvesi 2 sisiya ku-4. Kufundeka kanje: inkosi yathi kimi, ubuso bakho bubipheleni lokhu ungaguli na? Lokhu kungukudabuka kwenhliziyo kuphela, ngathi ngisaba kakhulu. 3. Ngathi enkosini, mayime njalo inkosi, ubuso bami bungebiphe ngani lapho umuzi, indawo yamathuna awo baba uchithekile namasango awo eshiswe ngomlilo na? 4. Yayisithi inkosi kimi, ukhala ngani? Ngathi ngikhuleka kuNkulunkulu wezulu. Zihlobo zami ezithandekileyo, incwadi le esikhumbuzana ngayo, esiduduzana ngayo, iletha engikubona phakathi komphakathi ekuhambeni kwami njengoba lawe uhamba uhlangana lakho mhlawumbe lasekuzweni into ezikhulunywa nabantu. Lapha kukhulunywa ngendoda yanguNehemiya eyabonakala iyobuso babudangele, ubuso obabungemnandi, ubuso obabudingisela ukukhathazeka kakhulu, ngoba ubuso bethu buyakhuluma lanxa singavulanga imilomo. Uyabona nje umuntu lanxa uhlangana laye, ikakhulu umuntu omaziyo, uyabona engakakutsheli ukuthi akezwa kuhle lawe amehlo akho lengqondo yakho kuyakutshela ukubana lo muntu uphathekile, ngoba umuntu kwesinye isikhathi uyafana nje lencwadi efundekayo uze uthi uthi. Ungakhangela-ke emphakathini lapha ezihamba ngakhona, abazali labantwana bahamba bethwele ubuso obungela ntokozo, obungela njabulo, ngokubana ziningi izinto ezibahlupha ngaphakathi. Le ayisiyo ndaba yokuthi umuntu uhlutshwa into ongayibona njengesilonda kumbe ingaba nje njengokunye, kodwa yindaba yangaphakathi. Abazali bahamba bethwele nzima ubunzima obungaphakathi, ukuthi kambe abantwana laba engilabo ngizabenzelani, kumbe ikubaselela kokudla, amandla kawakho, imali kayikho, ngenelise ukwenza ulutho, bese usithi ubuso bakhe bube sobubika indaba engaphakathi. Labantwana labo ngokufanayo abanye bengaguli bacine bengena endabeni ezinzima bezama ukubana indaba le engaphakathi kwabo mhlawumbe ingehla. Angisho ukuthi lokho kuqondile, abanye bangena entweni ezimbi kakhulu beqotshwa ikhona lokuthi indaba engaphakathi kwabo inkulu kakhulu. Nxa sekunjalo abazali labantwana akulakuthula lapha ekhaya. Akwesinye isikhathi ufika kweminye imizi bangaze bazame ukuthi bahlekisane lawe, kodwa nxa ubabala ebusweni uyabona ukuthi kule ndaba lapha ekhaya. ungatshelwa ngamuntu yazibonela ukuthi ungaba indlala ungaba zingxabano ungaba ikuswela injabulo kayikho ubuso bubhaliwe ukuthi nonjabulo lapha akula kujabula kuleli khaya kodwa ke uNehemia uthi wesaba kakhulu inkosi simbuza ngobuso bakhe kucine ngokuthi kuvesi 4 nase ngikhuleka kuNkulunkulu wezulu asikhulekele uNkulunkulu wezulu sethule imithwalo esilayo ngaphakathi sibe yibo abathola injabulo lokuphumula okuvela ngakuwe amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Wezabatha uTaboka Ncube weStudio 7 xoxa loTonderayi Maphosa wayethatha isidakamizwa.
Ngaqala ukusebenzisa izidakamizwa ngise-university ngo-2006 and ngase ngisima ukusisebenzisa ngo-December 2021. So ngathi ngisanda kungena esikolweni eSolus University ngabizwa ngabangane bami ukuthi siye ijabula okobulawayo eTown. Sathi singene eTown ngabona abantu bedakwa besisebhawa bengakangeni kubhawa empilweni yami bekungokuqala ukuthi ngingene eBhawa. Ngathi ngisebhawa ngabona abantu bekholisa sibili begida sibili bebekholisa impilo khonapho. Kodwa mina ngangingela imbodlela ekade zibanjwe ngabanye abaningi khonapha ngase ngisithi kimi hawu Tonderayi ungabamba imbodlela leyi engxenye ungachaze kanjalo njengabanye abachazekayo laphana yikho okwaba ukuqala kwedubo lami lezidakamizwa.
Izidakamizwa lezi wawuthatha ziphi?
Ngaqala ukubamba utshwala. Utshwala besobubiza igwayi, kuthiwa ngama-cigarettes. Kwasokuhamba ukubronco, i-bronclear. Kwabiza futhi i-diazepam, la ngama-sleeping tablets. Ngesishoneni babanye bathi ngamangemba. Akuphelanga khonapho. Kwasokungena futhi ethiwa yi-cat. I-cat i-cocaine echiphileyo. Akuqinanga khonapho. Kwasokungena iguga, umtoriro lo osobungenile, osobuhluphayo kathesi.
Pho izidakamizwa zonke lezi wawusenelisa ukuzithenga njani? Wawuyithola ngaphi imali?
Ngase ngitshontsha ukuthi ngizithole izidakamizwa lezi. Ngathi sengixotshiwe esikolweni ngase ngitshontshela ubabami. Ngatshontsha sibili ngendlela ekade ingalunganga. Ngangingena ku-EcoCash yakhe ngisenza ama-transfer ku-EcoCash, ngisenza i-bank to wallet transfer and i-pin yakhe ngayithola ngoku-insela i-application ekade irekhoda konke ekade kwenza ubaba efonini yakhe. Ngase ngimuwayiphela sibili i-bank account yakhe ngitshontshe imali yakhe ngisebenzisa ukuthi ngithenge izidakamizwa.
Manje lokhu kwashiya ubudlelwano lemuli bumenjani?
Ngemva kwalokhu khonakho esengibonile ukuthi sengitshontshile imali yakhe wangixotshe endlini. Engixotshile endlini yakhe ngase ngihamba e-Highfields. Lapha engakontinua ukuyenza izinto zokudakwa zona lezo. Ngesinye isigaba sakhona ngase ngihlanya.
Pho kuyini okwenza wama ukuthatha izidakamizwa?
Ukuze ngime izidakamizwa lezi usisi wami ngemva kokuzwa ukuthi ngase ngihlanya e-Highfields wabuye e-Highfields wangithatha bangikhulekela sibili bathandaza sibili all night and mina ngizikhangela esibukweni ngangingasathabi ngekade ngikubona nxa abantu bekubiza bathi ngama-goodbye uyabe usuvuvuke entanyeni lapha bathi ngama-lymph nodes ebesevuvuke okuthi lami bengingasazazi ngizikhangela esibukweni. Abantu bebesithi bebengikhangela bekungani bebengenyanya. So into leyi sibili yangihlukulisa ukuthi hayi Tonderayi wena wakhulela sibili esabatheni ufundiswa ukuthi izidakamizwa azilunganga. Pho khangela esibukweni, khangela isimo sakho, abantu sebekwenyanya. So ingqondo lezi zangenza ukuthi ngizikhangele ukuthi ngithi hayi lo ayisiyompilo engani ilungile. Masalo wami umama wokungizala wabhubha. And nxa abantu bekhuluma yakhulunywa ukuthi ukuthatha kwami izidakamizwa kwamuyenza abe le stress esamfikisa esigabeni lesona leso. So izinto zonke lezi zangenza ukuthi ngikhangele impilo yami. Ngase ngixojiwe esikolo i-degree ngingaselalo, ngangingela ngisebenzi. Ngangingena lokuphuma ejeli ngoba ngangitshontsha, kwangenza ukuthi ngifise ukutshintsha impilo yami. Yikho okwenza ukuthi ngiziphele ukuthi angisafuni pho ukubamba izidakamizwa.
Lo ngutondelayo Maphosa obexoxa lo Tabo Kancube weStudio 7. Wezemidlalo intatshele izindaba yethu yemidlalo uJoseph Njanji usethulela impumelelo yemidlalo yenguqu edlalwe namhla kusigaba seKasilaga Premier Soccer League.
Iqembu leLenders linqobele iyadla ngethu kanye emdlalweni oqhutshelwe enkundleni Papa Fields namhla emini. Limpumela itsho ukuba iqembu leLenders lokhu lithiwa ngomklomelo owodwa liqembu elihlezi phezu kwengalane yemiklomelo yeLenkezi Platinum Stars. Iqembu leNkezi Platinum lile miklomelo engamashumi amane lanhlanu 45 kuthi leLenders le miklomelo engamashumi amane lane 44. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leCapes United libe nguchiki lobhanqa 1-1 lele Chicken Inn. Iqembu leTriangle linqotshwe nge 1 kanyange leFC Platinum kuthi iqembu leSimbabwe linqobele Shasham nge 1 kanya. Ngimele Studio 7 kobulawayo nginguJoseph Njanji.
Sibonga kakhulu Joseph Njanji. Sike sizwe ezomculo.
Sanibonani, ngiyabulisa laphana kuStudio 7. Igama lami nguAlson Ndlovu, ngibuya eNkayi esigabeni saseGoli. Ngingumculi werumba, igama lebhendi kuweSuper Sounds. So okwamanje nginama-albhamu ayi-4, manje sengisebenzela i-albhamu yesi-5. Azikatholakali kodwa uyakhona ukuthi ulithole iqembu ungangena ku Facebook laphana sikhona kuSuper Sounds likhona igroup lakhona laphana ku Facebook ba uzifuna ingoma ukuze uzithole ingoma zaseguwe ngiyatholakala laphana ku
Siyabonga kakhulu ke Jahal Ekhaya. Singakagqibi uhlelo lwethu futhi sihlangene bezigokela umongameli Emerson Mnangagwa. Ukhangele ukuthi uzakuya ke kwele Melika kusukana ezilandelayo. Wolverista uNkipsi Dube.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.